Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi sana mshaka 15 kumfumfu 2021 ikama nguntunga milinku mo nanzi ezihamba pambili kupupe aba isikhombisa nge COVID-19 izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi atholakele amalunga alo amabili amapolisa axwayisa abazali ukuthi baqaphele ngoba kulezigangi ezihuga abantwana besikolo enkundleni zokuxhumana ukuze ziye emacansini labo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abayisikhombisa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula ikhulu 143 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyagalolunye 9145. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12588. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezine 4655 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,251. Ibandla leMDC Alliance lithi amalunga alo amabili athunjwe ngabasekeli bezanu PF yemaswingo izolo atholakele. Lithi umnumzana Arnold Batirai lo Admire Kufamba bathunjwe libalele phambi kwamasotsha lamapolisa bazotholakala emapoliseni. Ibandla leli lithi kuqhamuke udlakela esigabeni sakogudu lapho abanye abasekeli balo abatshayelwe khona izimota ngabasekeli bezanu PF zafa amafasitela. Udlakela olufanayo luqhamuke emaswingo njalo ngomvulo langolwesibili abantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu PF bezama ukuvimba umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena ophakathi kokuhlangana lozulu wemaswingo ekankasela ukhetho. Siqoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo sisiziba.
Isilama meeting kubo Gudu siqale ngeGudu South saye Gudu East saye Gudu North so lapho senza imeeting yona yokuqala yiko ke abatsha bethu I Movement for Democratic Change ababanjwe khona ke abantu bezanu befuna ukubahlukumeza emashopu lapho ke izanu ebizame ukuqambela abantu amanga ukuthi kuyaholwa inhlanyelo. Abantu sebefika endaweni yokuthi behola inhlanyelo sebeholiswa ama-placards ukuthi bedemonstrate abantu bathi hayi thina siyenzi khonoko besicabanga ukuthi kulani kule nhlanyelo abantu basuka. Izanu PF ibona ukuthi abantu sebesukile yabe sibona ukuthi hayi kungcono sinjani siyevala imigwaqo bebize amasosha lamayouth ezanu PF yikho lapha-ke okuthinjwe khona u-Arnold Batira lo Admire u-youth leader wemasingo kodwa kungasenani sithuma abatsha ukuthi behambe beyeqa ngendaba yakhona lamaloya yikho begcineke bephunyiswa ngamapholisa. Izanu PF isebenzisa i-violence ukuthi imise imihlangano yethu kodwa thina siyaqhubekela phambili ngama-meeting njengoba ubona ama-picture ama-meeting ethu wonke ahambe kuhle.
Amapholisa liwazisile yini ngezehlakalo zodlakela lesi?
Amapolisa enza kube nzima ukuthi nxa ungumuntu ohlukuluzwayo uhambe uyereport emuntwini okuhlukuluzayo. Kodwa ke sifake ama complaints lama report kuze sibe nama case number kwenze ukuthi uhambeni wethu sibe kwathi hayi kwaba lokuhlukunyezwa okunje kwabantu sakureporta kuze kube semthethweni. Kodwa ke izani yenza kube nzima ukubana abantu bebuye bezokhuluma kinto bana bahlukuluzwa njengoba ukuthi nxa bebuya abantu bezani ukuzodisrupt amameeting ethu bahamba laba lamapolisa soloku kutshengisa umanyano phakathi kwamapolisa labantu bezana bewelelana ukubana kufanele ukuthi uncindezelwe ibandla le-MDC lokho kuyikhethi kulungisa ngokuthi amapolisa siwazisile njalo thina siyaqhubekela phambili ngenhlelo zethu asosizamiswa ngani lobani ukuthi amaprogramu ethu engayi phambili.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Lanxa sehlulekile ukukhulumisana labezanu PF, usikomitshi waleli bandla umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba kuliviki ukuthi uchamisa nguye ophehla udlakela ngokuzama ukukhulumisana labasekeli bezanu PF bona bengafuni. Kodwa ukulandule njalo ngakolunye uhlangothi ukuthi abenza loludlame ngabe bandla lakhe. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya athi ubengabambeki ecingweni. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi labafuna ukubhalisela ukuvota kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe liyehluleka ukwenza lokhu ngoba amahhofisi eZimbabwe Electoral Commission lapho okubhaliselwa khona akhatshana. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi leli liqhinga lezanu PF lokuthi abantu abahlala emadolobheni bengenelisi ukubhalisa ngobunengi ngoba lezi kuzindawo ezazakala kakhulu ngokusekela amabandla aphikisayo. Kobulawayo amahhofisi la asefamona okutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukuyafika khona kuyabe kumele kade kabili. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithanjiroza.
Okwamanje silama constituency programs, ama-programs awezigaba lapho esibuthanisa khona abantu abayi-15 abangakabhalisi ukuvota. Labo bantu bathwalwa ezimoteni ezibhadalelwa libandla lethu ukuthi bayobhalisa ukuvota ehhofisini yezek esefamona duzane le-fire brigade. Siyayenelisa ukuthwala abantu abaningi abedlula 15 ngesikhathi ngelanga. Udubo olukhona nje yikuthi izindawo ezisemayadini zikhatshana lakhatshana. Sizaqhubeka sithwala abantu sibasa ezeke ukuthi bayoregister ukuvota. Njalo siyakhuthaza ukuthi ababhalisi kudala bahambe ukuyokhangela amabizo abo ezeke. Abakwanisayo kumele bedinga amabizo abo kuregister yezeke etholakala ebulenjini.
Yona imfundiso eyokuvota liyabapha yini abalandeli bebandla?
Kudala imfundiso yayisenziwa yi-civil society. Uhulumende we-ZANU-PF yakuvala konke lokho besithi kumele kwenziwe yi-ZEC lamabandla ombusazwe. Udubo olukhona yikuthi i-ZEC kayihambeli abantu njalo kayihambi ezigabeni ezijiyeneyo, kayifiki lapho kulabantu khona. I-ZEC ithanda ukuhambela abantu sokusela isikhathi esifitshane ukubana kube lokhetho. So i-ZEC vele iluhlupho enangwayo. Imfundiso yezokhetho kumele ibe yimfundiso ezimeleyo, akumelanga imfundiso isekele ibandla lombusazwe. Izenzo zezeki kumele zitshengise ukuthi izeki izimele yodwa. Kumele izenzo zezeki zikhanye ukubana kayisekeli ibandla le-ZANU-PF njengalokho esikubonayo. Udubo olukhona nge-voter registration yikuthi ikubuthanisa abantu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba umkhuhlane wangkhona uyamemetheka kakhulu nxa abantu bebuthana. Njalo ukhona umthetho wemopha owenza kube nzima ukuthi sibuthanise abantu. Amasotsha namapolisa eZimbabwe asekwenze kwaba sobala ukuthi ayasekela ibandla leZANU-PF, njalo bakwenza kube nzima ukuthi sibuthanise abantu njengebandla. Lokho kutsho ukuthi kunzima ukuphuthisa inhlelo zethu zevoter registration ngendlela emqoka.
Sikisezwa ibandla lenu lisithi lifuna ukuthi kusiyafika ukhetho selihuge abantu abedlula bona izigidi ezinhlanu, 5 million. Libona kusenzakala yini lo?
Ukubhalisa abantu abayizigidi ezinhlanu ngumsebenzi olula nxa izeki incedisa ngokuya ezigabeni ezijiyeneyo, njalo incedisa ekukhankaseni. Amalunga ebandla le-MDC alakho ukubhalisa izigidi ezinhlanu nxa bengaqhubeka ngendlela abasebenza ngayo, ngoba indlela esebenza ngayo kathesi iyajabulisa. Yona izeku kumele ibe lama-mobile registration centers ahamba ezindaweni azakwenza ukuthi abantu abahlala ezindaweni ezijiyeneyo ezikhatshana lakhatshana benelise ukubhalisa ukuvota.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli se-MDC Alliance koBulawayo. Amapolisa sexwayise abazali ukuthi baqaphele ngoba kulamaqembu ezigangi ezihuga abantwana besikolo abangabafana enkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook ukuze ziye labo emacansini. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi uthi umfanyana othunjwe ngohlangula efela esikolo eHarare uNyasha Jayaguru, yena oleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 uze watholakala kwenye indlu koBulawayo. Uthi omunye wabasolwa kulolu daba umnumzana Emmanuel Chatikomo umiswe emthethwandaba izolo, kuthi owesibili uRichard Bazarondora ubikwa efele ezandleni zamapolisa kunsukwana ezedluleyo. Wengeze wathi uNyasha usahlolwa ngodokotela ukuze kubonakale ukuthi kuyini okwenzakala kuye ngesikhathi sonke lesi engabonakali. Umnumzana Nyathi uthe amapolisa aqhuba uphenyo ukuze abophe izigangi ezihuga abantwana besikolo laba ukuze ziye labo emacansini sisebenzisa inkundla yeWhatsApp leFacebook, zona esezisetshenziswa ngezinye izikolo ukuqhuba izifundo kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Uthe bazakhulumisana njalo labogatsha lwezemfundo ngalolu daba. Sixoxe lomeli weSouthern ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Mbona engathi amapolisa bayenza into eqondileyo, ngoba ngani uyabona ukuthi khona singaba nje ngabantu asebelahleka kathesi. Ekuthini khona sizama ukuthi khona sinika abantwana amafoni okuthi bafunde ezikolweni, kanti ke lapho sesiphambanisa ke ngoba abantwana laba sebehlanga labanye izigilamkuba eziyabe zisebenzisa ama-WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram and so on. So yikho ubona mina ikomiti yami engiyitshaya e-ICT sizama ukuthi khona sinqabele khonokho ngokufaka imithetho eizajezisa abantu abayenza lo mkhuba, bajeziswe kakhulu kakhulukazi. Sesimelele ukuthi khona upresident asayine, kodwa yinto esasiyikhangela khonokho umthetho kawubemu kuhle konke konke kwezinye indawo uba mubi, but kwezinye indawo uright. Yibo abantu esizama ukuthi khona sibadinge bonaba, kasiyena lo holi yedwa umuntu ohlangane lakho udubo lolu. Sihlangana lakho every day kulo nkazana wathathwa khonapha eWarren Park wahanjelwa ekwazana ngale wazotholakala after a week bemnike ama-drugs and so on. So mbona ngathi kumbe abazali angazi ukuthi sibili ukuthi khona singayenza njani, ngoba into le yamafoni sisiphambanisa kakhulu. Kade esabantu bayafunda online but sokufake abantwana engozini. Osokumele ukuthi khona abazali labo baxwayise abantwana ukuthi khona nxa bekhuluma labantu abangabaziyo benga umuntu angathi ufuna ukuba yifriend kayale lokho.
Kulokusebenzelana yini okungaphathisa mhlawumbe phakathi kwabazali ababalisi kanye lamapolisa?
Ezikolweni labazali kufuze sisebenze ndawonye ngoba thina nxa singabazali abantwana bethu bangahamba esikolo asengabazali ngamatitshala abantwana laba beqeda isikolo kufuze abazali babekwazi ukuthi kodwa abantwana babo bafika sikhathi bani kathesi izikolo eziningi sezilababhasi lapho athatha abantwana bayokuma ndawonye abazali sebefika kwapho sebethatha abantwana babo alobani kuyavuma abantwana laba kade beyatshiya amafoni ezikolweni kodwa ke bayabanika ama-homework ukuthi kona abazali ncedisana abantwana so into esiyikhona ukuthi kona nje sisebenzele ndawonye i-community umuntu wonke nxa singabona umuntu nyadana kakhulu ngibona abantwana besima kuma-main roads bemisa ingqimoto ezingela ama-number plates bayamisa iziwa kungamaloku umishikashika bayamisa kanti ke imoto zelozo zimbi kumbe singasebenzelana ndawonye labatitshala labazali ukuthi abantwana kabagade ama-zupco bus kabagade ama-community omnibus bachiyane lama-private cars.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamente. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi kulamapholisa alitshumi lanhlanu amiswe emthethwandaba izolo eseteswa icala lokutshaya abasekeli bezanu PF eBindura. Izim Life ithi kusukela namuhla izisebenzi zikahulumende ezingakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 azisoze zivunyelwe ukuya emsebenzini. INew Zimbabwe ibika ukuba umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission unkosikazi Loyisi Matandamoyo uthi iziphathamandla zamankampani azimeleyo yizo ezihamba phambili ngobukhohlakali. Ikroniko ithi abantu abagogekileyo bathi bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa leZanu PF kukhetho oluzayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani sihlobo zami esithandwa uNkulunkulu liyaphila kodwa esemagumbini amanomhlaba. Hayi thina siyaphila, hayi sethembisa la. Hayi engucelisayo mina ngicelisa into eyi-1. Ngicelisa ubaba umqondisi moya mabe mbuze ezinye ama-question la ama-silly questions cela ukuthi engaphenduli. Ngiyamcela engaphenduli impela ezithulele zwi engaphenduli la ama-silly questions la amanye anjani njani la amkhiphe isithunzi angaphenduli lokho kubonayo nje ukuthi lokhu this is a silly questions engayiphenduli ezithulele. Ya ngoba thina siyamthanda sifuna ukuthi ebuse kulelana lizwe siyamthanda bengamethi isithunzi lokho bembuza ama-silly questions amanye esiwazwayo lapha ku-Studio 7 sihlala lokho silalele lokho bembuza amanye ama-silly questions abangabuzi amanye ama-president amanye ama-party. So siyacela ukuthi ubaba umqondisi moya ekele ukuphendula la ma-silly questions la okunye okuyama-questions lokho okungananingqondo lokho ekuyekele because omunye umuntu uyabuza enye into vele eyimpimpi efuna ukuze ukuthi uzamphendule ethini. Siyamcebisa ubaba umqondisi engaphenduli uhlanya lungakuthola ugesi lifuke lithatha igqoko zakho lubaleki ungaphuma wena elokuzini ebhavini ulugijimisa ugijimisa ukuthi uyethatha igqoko zakho abantu uma bekubona wena unqunu ugijimisa uhlanya abasathi ukuthi uhlanya yilo luhlanyayo bathi wena ngohlanyayo. So kayekele umuntu oluhlanya ezihambele ezigijimelele igqoko zakhe nengena endlini ethatha igqoko ezinhle egqoke ebona into yokwenza ngoba ungalugijimisa uhlanya abantu bathi ohlanya nguwe. Ngiyabonga.
Eh, salibonani bakwethu, salibonani bakwethu mahlaba ezulu. Ya, mina ngikhamuka endaweni yamse matopo, ngikhamuka endaweni yamse matopo ematopo esiloze, ngikhulela esiloze kakhulu, ngisupporta iduma, iduma ayiphathi yami enkulu kakhulu, iphathi yami enkulu. Khona abantu abahamba bekhuluma nje ngendaba ezingalunganga, begcima abanye bathi abanye abalunganga, abanye abalunganga. Leyo sokuyipolitiki ke leyo, ipolitiki ke leyo uma begcima abanye bathi abalunganga. Wena uzovotela lo muntu omthandayo, ngeke umamele ukuthi umuntu uthini, ngeke umamele ukuthi umuntu uthini, uzovotela nje into ozobuyidinga wena uyithandayo. Uma uthanda iduma uzovotela iduma, uma uthanda okunye angeke ngisho ukuthi uvotele kuphi kuphi. Mara thina siviva iduma, viva duma, viva duma.
Amavuko baka studio 7 yalibingelela ngithi impilo yendekini lonke sibonga umsebenzi wenu. Thanda ukungena kulekani ubaba kodwa uqondisi wathuka umagalela. Hayi hayi, politiki kayazi, kahambe aqala ayibuzisa abadala ukuthi what is politics. Alalele njalo umagalela nxa ekhuluma ngamanye amaphathi ukuthi ukhuluma njani. Yena wayetheni umagalela khonapho umqondisi impela songaphonge usukele umagalela amthuke. Wayetheni kumele ukukhangele ukuthi ulalele ukuthi wayetheni umagalela kumqondisi. Thina sibuyele emuva yangenzwa abanye bethi hey umqondisi uzalichiya egangeni, iyiphi esichiya ekhaya, ekhaya yiphi iphathi esisichiya ekhaya khonapho bavele sisegangeni. Jesu yamlandela umqondisi, ngaze likhulume lithini, imchodozo lithini, lizama ulahla abantu. Akula muntu ongaboni system liyenzakala lapha eZimbabwe. Ngaze zama ukusidriver, ngaze zama kwenzani. EMDC sayinika ithuba MDC ekela zama ukutsha akwaziwa kononisa ingulube.
Studio 7 livuka njani ekuseni, salibonani kwindawo zonke kumhlaba wonke umamela lesi steshi. Liyaphila kodwa hayi thina siyaphila, nathi khona lapha eSouth Africa bakithi. Okhulumayo nguLeya. NguLeya kuzuzaphi, kuLeya kuzuzaphi. Hayi singathi sizivile inkulumo ye-debate ibihlanganisa umongameli we-MRP uMqondisi Moyo nomagalela amafasibanda we-MDC. Hayi boka Moyo, hayi siyabonga indlela ophendule ngayo mhlawumbe emsakazweni. Uyiphendule yacaca, uyibeke yacaca, njalo uyibeka ngokuzethemba nangesipindi, ukukhomba khona ukuthi into iyenza uyayazi. Ukukhomba khona ukuthi into ayiyenzayo uyayazi. Bese sithi ke kumagalela amafasibanda, siyacela baba uma ungasindebele ungathandi ukukhuluma kakhulu into yasesindebeleni ngoba uyabungalalwazi ngayo. Njalo kuyazizwakalela nje mhlophe kahle kakhulu ukuthi wena awuloni indebele, noma uzama nje ukuzininda ngipenda yesindebeleni, but awuloni indebele and ngeke uzovukula indebele futhi.
Salibonani VOA Ndebele, ngiyabulisa kini basakazi lonke, ngithi philani ngomusa wenkosi. Ngiphinde ngibulise labo bonke abalaleli baka-VOA Ndebele. Hayi bantu bakithi, nami ngithenge ngidlulise okwami ukukhathazeka ngomumo wempilo yabantu bakithi esindebeleni, langokwepolitiki khona lokho okuphele sokuhleli kukhulunywa kumanje abantu kulungiselelwa ukuvota. Okokuqala ngithanda ukuthi singabantu basesindebeleni asizameni ukuthi sisukumeni siyobhalisela ukuvota, ikakhulu abantu abangaphandle. Ma ithuba likhona ngiyacela ukuthi abantu begijime, umuntu egijime ebhalisele ukuvota vota, even langesikhathi sokuvota umuntu agijima ayovota. Ungakubeka kucace kakhulu kulabo abantu abalama-permit la eSouth Africa ukuthi even nasemsebenzini usungakwazi ukuthi ucele mpela ubabonise ukuthi ngicela ukuyabhalisela ukuvota, langesikhathi sokuvota ucele uhambe uyevota.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi elePakistan selimise indizamtshina zalo ukuthwala abantu zisiya kwele Afghanistan ngoba uhulumende wamaTaliban engenela kakhulu ekusebenzeni kwazo. umsakazo munye uthi njalo uZulu weSomalia izolo ubenanza iminyaka emine ngemva kodlakela lokudubuka kwamabhomba abulala amakhulu abantu phose ayisithupha 587 ngomnyaka ka-2017. Singene kudaba lweMelika. Intengo yezinto kuleli lizwe ikhwele ngesilinganiso sokuhlanu 5.4% ngenyanga edluleyo nxa kuqathaniswa lenyanga efanayo nyakenye. Ugatsha olubona ngendaba zezisebenzi lwazise izolo ukuthi lokhu ngokwakuqala eminyakeni elitshumi lantathu edluleyo ukuthi intengo ikhuphuke ngalindlela. Kubike i-Associated Press. Intengo ekhuphukileyo igoqela izinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lamafutha ezimota, ukudla lokunye okuchiyeneyo. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzincube.
Okwenzeka kakhulu ukuthi intengo zezinto zikhwele lapha eMelika yilo lolu ubhubhani lwe-COVID-19 esikhangelane lalo sonkeni umhlaba wonke nje jikelele. Into ekhona lapha yikuthi iAmerica ilizwe lemali kakhulu elithenga kakhulu impahla from amanye amazwe ukuthi zize ngapha eMelika. So into eyenzakale ukuthi ubhubhane lolu lwe-COVID ngale e-Asia amakhampani amaningi abevalile ayiwo asupplya ngapha e-America. So i-supply chain yesuke yasiphambaniseka, abathi supply chain bottleneck. Khonokho ukuthi khona izinto nxa sezingasabuyi ngapha eMelika kusho ukuthi uzithole kwezinye izindawo sezizadula. Lokho kusho ukuthi khona labazithengisayo laba sokumele ukuthi bengezelele ama-prices abo ngoba ukuzithola lezi zinto sezidula. So khonokho ukuthi i-Asia yayivalile ngesikhathi se-COVID-19 yikho kwenze ukuthi khona impahla lezi zishote ngapha eMelika, and nxa sesizidinga thina hayi dula kakhulu. So intengo zethu asezikhwelile, sibili into yazibona kathesi nama petrol prices asekhwelile, ukudla khona bezitolo lakho sokukhwelile, le transportation la kuma restaurant izinto zonke nje sezikhwelile. Kodwa nje anti abona umholo wabantu nje yophuza ukuthi ukhwele ezintweni zonke lezi.
Uphenyo olusanda kwenziwa lukhomba ukubana abantu abanengi eMelika bathi kabavumelani lendlela uBiden aqhuba ngayo umsebenzi. Kambe udaba lomnotho lolu, udaba lokukhwela kwentengo yezinto, kungaba kungolunye lwezinto ezenza abantu bathukuthele na ngombuso kaBiden?
Hayi ukuthi khona vele zona izinto nxa zivele zingahambi kuhle elizweni, umuntu wokuqala ukuthi khona abantu bamgcone ngumongameli, uyabona. So umongameli uBiden ukuthi indaba yakhe njena leyana aphatha ngayo isimo se-Afghanistan yiso senje savela saqalisa umnyama wakhe, and anti yabona ukuthi lokukhwela kwentengo khona ngathi nje okwenziwe kakhulu ukuthi amakhampani e-Asia ngale abevalile. So kwasoku-affecta i-supply chain ukuthi izinto zibuye ngaphe eMelika, yikho sokwenza ukuthi nje izinto kukhwela kwezinto kukhanya ngani nje nguye.
Umnumzana Muzobanzincube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapho esilobela ohlala eWashington DC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abayisikhombisa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi atholakele amalunga alo amabili abikwa ebethunjwe ngabasekeli bezanu PF izolo emaswingo. Amapolisa axwayisa abazali ukuthi baqaphele ngoba kulezigangi ezihuga abantwana besikolo enkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook zibe sezisiya labo emacansini. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.